nawalandeli beStudio 7. Ngiyalibingelela lonke. Ye ngidingile sicelo lapha basakazi ukuthi leke lisicelele kuhulumende lapha we oyakithi eZimbabwe ukuthi eke evumele abantu abalama passport lawo angalama permit njengalokhu bekuvele kusenzakala eminyakeni edlulileyo ukuthi bekwanise ukuchapha imingcwele befika kwamanye amazwe bephiwe ama days njengalokhu vele kade kusenzakala ngoba abantu abaningi baphila ngokuthengisa abantu abavele imajority yaseZimbabwe ayisebenzi iphila ngokuthengisa iphila ngokuoda kwamanye amazwe anjabo South Africa labo Botswana izothengisa eZimbabwe laphana ukuthi ikwanise ukuthi iwondle imoli zabo befundise abantwana babo ezikolweni abantwana abaningi abasafundi ezikolweni abantwana abaningi sebelahlekelwe yikusasa labo so siyacela kakhulu igovernment ukuthi into leyo ike ifakele izibuko ikunazelele kakhulu into leyo ngoba cishe ngathi nje i-40% yabantwana abangasafundiyo kathesi abantwana bonabo kule possibility yokuthi bekungaba labantwana abangaba ngamapholisa konapho abanye bebe ngamadokotela abanye bebe ngamascientist bebe nje kuzo zonke inhlangothi nje zikahulumende kuma civil servants bebe lusizo olukhulu kakhulu kumphakathi kodwa ngenxa yokuthi kabasafundanga kuyayenza ukuthi ikusasa labo libalahlekele.
Ngiyabingelela isakazi weStudio 7 phinde ngibingelele nabalaleli beStudio 7 koni bingelela nguJafet Ncube azalwa 79 manje ngilohlupho lapha msakazi ngicela uncedo lohlupho olungihluphayo ngilamehlo angiboni amehlo la sengilesikhathi ngingaboni manje ngahamba ezibhedlela angilutholi usizo manje ngicela uncedo kini msakazi nabalaleli beStudio 7 ingcedise lolhlupho kangisenalutho enginalo ezandleni konke sengakwangiphelela kangiselalutho ngihlala ngedwa ngihlala duze lomama manje ngihlala ngedwa anginalutho ngihlala ngedwa ngiyahlupheka inamba engizisebenzisayo ezikamama ngicela ukuzifaka emsakazweni ukuhlala ngihlala ePlumtree eward 9 Dukute village Chaili area yikho lapho engihlala khona cela uncedo kakhulu sengihlupheke kakhulu iminyaka simide lokho nginje ngingaboni ngimphuphuthi cela lingidingele odokotela abamehlo special doctors abamehlo lingcedise kakhulu anginalutho ezandleni analutho ayila lo muntu oncedisayo ngihlalele nje ngiyahlupheka nje ngikhonapha ekhaya so sengilibizela inamba elingangithola kizo ikona siyo yami kamama kamakhelwane makhelwane lokakho la usegoli
inamba ithi eseZimbabwe eka mamakhe +26 377 380 00571 +26 377 380 00571 eyamakhelwane wakhe eseSouth Africa 072 76 257 41 iphinda futhi 072 76 257 41 yabonga.
Ngiyalamukela lonke kuStudio 7 umnyaka omutsha oka 2022 besicela ukuthi kuStudio 7 kuye kungene phela lama disability issues ngoba lawo ayi valid stake as we progress empilweni lapha eZimbabwe. Siyabonga kakhulu ukusixhasa ke Studio 7. Siyafisa ukuthi singene wonke abalaleli baka Studio 7 abasakazi ilifisela umnyaka omuhle ondlela zimhlophe ovulekileyo. Ehe, yimi ke owenu uMandla Nkosiwela.
Machono bantu Studio 7, mina uStalin Angels seZimbabwe, umuntu ezapho into ezakale eZimbabwe ngamapholisa ikakhulu zePlumtree bahlukumeza abantu. Abantu abazange bajabulela umnyaka omutsha ngamapholisa yabahlukumeza kodwa kwezinye iindawo bebevunyelwa okwenza lokujabulela umnyaka omutsha. Uye uhulumende weZimbabwe uqamba amanga ukuthi amakhesi zayaqansa bona bekwenza kungendaba zepolitiki ukuthi kona abantu bangavoti. Lama by-elections abuyayo, uhulumeni weZimbabwe wabaliqinisekisile ukuthi unqonqosela i-Home Affairs ukuthi inganika abantu izithupha abafanele ukuthi bavote. Abafana abantu abafanele bevote abangantwana besikole, they are more than 4 million. So bayenza ukuthi abantu labo bangatholi izithupha. Kwase kuyi-diaspora bayenze ngabomo ukuthi kona i-diaspora ingangeni eZimbabwe ukuthi bavalile amabhoda beqamba amanga. Akula mkhuhlane, umkhuhlane yebo ungawakhona kodwa akula mkhuhlane obhahileyo, ngoba bona abantu beZANU-P F bayenza amarali benxusa abantu kodwa ophikisayo kavunyela ukwenza kunoku amapholisi abopha. Lokho kuzakamizi seZimbabwe esemaphandleni yini elihlala lifaka iZANU-P F embusweni. Yazini iqiniso ukuthi iZANU-P F asophathi elendawo lawe umela kusasa lomntana wakho, iphathi elendawo lokufaka lokugcwalisa izikhwama zabo betshontsha besiya phambili.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo yesithi 001-202-465-0318.